yesonke bese kukhangelele ngendlela yokuthi iSenate icontrolwa yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofika le isteji ngoba kakusayenziwanga i-process yonke ye-court. Ongakho ukuthi akusavunyelwanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume okwenza umthethwandaba waze wangapheleli ukuthi kufike kule ndawo. Kodwa kungasenani bevota bonke ngokusekela uhlangothi lwa ama-Republicans.
Ungathini ngokuvota kuka-Mitt Romney?
Mitt Romney utshengise ubuqotho. Utshengise ubuqotho sibile ngesikhathi abantu bonke besekela ihlangothi zabo ukuthi Mitt Romney uphumele egcekeni wathi hhayi yena uyakwazi ukuthi kuzamhlupha lokho akwenzileyo ebandleni lakhe. Kodwa kungcono ahlutshwe yilokho kunokuthi ahlutshwe yinhliziyo yakhe ngumzwangeda wakhe. Ngumuntu oyenze kahle. Ikanti abantu abanjengabo Pence sesibabonile ukuthi bake bamsola uTrump laphana kukhankaso kodwa babuya bangena kuye ngezikhundla. So ngabantu abangalabuqotho labo.
Siyambona yena umongameli Trump uzitshaya isifuba ngokwesulwa kwecala lakhe. Singathini ngalokho?
Lokho bevele singakukhangelela ngoba ubevele esenza phansi ukuthi yena akabona into ayenzileyo, into engalunganga ayenzileyo. Kukho konke lokho uvele ngumuntu yena ongabona icala kuyinto ayenzayo akaso muntu othatha umlando lokho awumangalisi.
Ungabe kuzayenza ukuthi anqobe yini ukukhetho oluzayo?
Akwaziwa ke khonapho kodwa ngoba abaningi abangasamthandiyo futhi sebembonile izenzo zakhe ikakhulu abalimi laba aqala khona izimpi le-China zokuthengisela kakuselela njengakuqala kodwa akasazi ukuthi kuyozala nkomona sikhangele sibili ukuthi kuzaphuma